Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha zeqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka komkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo ngaseko.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuleviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili 83.6 million abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifika amachumi amabili 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi le mngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa. Li-border eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kule sifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi ifestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombology phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubolutumba ungakhangela usuke lutumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okusho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudinge ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lenana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa loma bengahlanganiswa ngalabantu abeneliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu nzima due to ukuthi isystem ifuna ukuupgrade wa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into inkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla leEconomic Freedom Fighters sixoxelaye ekobulawayo ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Resistance Association umnumzana Bekezela Madomo Fuzwayo kasekho umnumzana Fuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-Isolation Center. Umnumzana Fuzwayo wayevame ukuxoxa le-Studio 7 kunhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe, ezomnotho, lezamalungelo oluntu. Asizweni ekhuluma ku-Studio 7 kunyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le-CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu. Kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe okokuqala isuka ku commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele so i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolisa donse siyalikhuluma kwawo abo Johanna baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabo iphakathi laphakathi iyeza yesiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so aba kutsho ibona ukuthi babona impawu ezijenga ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bathaka kakhulu ijenga ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sivile into eyenzakalayo
lo umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19 izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Africa agoqela eZimbabwe abantu balembono ehlukileyo ngeCovid-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Africa. Omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine le kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho bese sixwayisa ngawo selithembe ivaccine le engakabi khona ingaba khona lezathe liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani okwakathesi hayi liqinise kakhulu lilandela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamask lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona
umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine
into eqhakathekileyo ukuthi kumele ichasisele abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo abanye bathi iyatshintsha i-DNA yabantu abanye bathi i-right iyelapha ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende le-Ministry of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani
usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yama-vaccine ngokuthiyeneyo olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni
kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane ne-World Health Organization namankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele emakhaya kuyo wonke umuntu umntwana umuntu omdala abagulayo nabo bonke
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabaseselokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine
ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa bathi baqale befake bona amakhiwa khona ngale ngayibulala iqale ibulale yobona ngenzeni sisesurvivor thina kodwa hayi ngiyayifuna sibili nxa kutya senza kodwa bathi siqale befake bona khona ngale
osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine yibhizimusi yabathile
sizwa besisho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China it's life back to normal sesibona ukuthi ngokuyibhizimisi leyi ngoba amakhampani sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona
eZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika i-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca i-Pfizer i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine ngimele i-Studio 7 ngiwobulawayo Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele e-Red Cross Society kwele Botswana ithi iningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kwabeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo ezisemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi wesizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokudown.
ubungumnyaka onzima kakhulu kuningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona, bayabehlekile ezindlini, akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha, kumele ngizozonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So kungene i-corona izinto zonke zajika, kwayalelale kwayalelale, ibhizinesi engahambi kahle kakhulu. Kodwa anzange ngitshone like phansi kangako, kodwa hayi anisaphilanga ngendlela mkade nisithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year.
Kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha, abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi how can I make money in the new normal. So sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo, ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshiwe ngaphandle.
Abaningi bancedwa ukuthi we have some groups that we created, so we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with the hampers of groceries, of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakale njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwelulalo loluvele selukhona, osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala isigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe asebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imincele ingaphanga ivalwe, ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 yiSabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe-Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza gadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump wethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter yiziphathamandla zesabelo se-Nashville. Lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Ngesizwe ukuthi abanye abalaleli Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, ngiyelele nakusilwa nje bantu Studio 7 isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi nabalaleli bonke bonke indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakho kuza kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udosa yiwona lowaka-2020 nxa umkhuhlane lowo kungela ukuphila kahle ngoba lokho kusasebenza umthetho nalosuka la u-2020 nalo wekomkhuhlane lakho lokho kufanana vela kulanto ezatshintsha hayi ukukhuluma ngomgcini idlala oyiluphana emzoni
ngibona sanibonana abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sela leli umnangagwa lithi lithatha ilif uthatha ilif ubesenza umsebenzi bani uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthatha ilif ubesenzani ngoba akula ngisho yinto ayisize ngayo abantu kanti uyenza msebenzi bani uholelani nabothiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu uyiseminister of health umuntu uyivice president manje umuntu onjalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba limqhubekela phambili nezanu PF le 2021 sicela izanu PF yekele ukutshontsha sicela izanu PF ogogo labokhulu beresayini benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathatha amalifu ilifu bani ethathwa lisela lezi akula muntu ongamboniwe ngumuntu obulala ilizwe lo ngumuntu oqhubeke esatshontsha futhi elizweni nguye obulala ilizwe umnangagwa lo yabo ushiwe ngalapho oshiwe ngababala ko-minister of health oshiwe ngababala kobo-vice president khathele labo gogo labokhulu laba abathi beresayine imisebenzi laba bethiyele abantwana abancane kathi imisebenzi bani bona abangiyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le elokhu
esemsebenzini ayibonani basakazi beStudio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyakeni nomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane la u-2021 omutsha kangaka kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbeko ezepolitiki yeZimbabwe yiye ebulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphele elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
2021 will be a tough year as Zimbabwe. Izinto zokhuphuka. Loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and the political climate yakhona izotshintsha izoba tough abantu bazosokola. Ukudla kodwa kutholakale konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba lenye politically iZANU-PF izayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF. Njengamanje ngithi basayenza lokho kuyisikechinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelayo ungathi opposition party idobha manje seyikhisay grand ku-tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini uThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
long anelisheva ubaba kaJohnny uMajor General insizwa idabuka esigodini yena othini kuvalelwa endlini coronavirus bacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqalaqala elithi negative moment lendlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje beluyindlela kancane ngesikhathi se-coronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kwisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mashabezulu.
Uhleza kusweni yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isizamahabulo phose umnyaka wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasembe Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphela lo mnyaka bebheke bakhaka elitshisayo idlalade elidi ziyabavuma abalihlanganeleyo.
Zandula, Masendu Boy, Jiligiti, Uzibadja Babo Mange,
Amaya Kutunga Tisi, Kutungo Pata Uge Higinza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalomnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa kungamvakatshela nobanini.
Ngiyabavuma impela singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy, Standing Fellows, Charles Zwane, Wendo Zwane Super Sound, Itupia Masters, Tupute Warriors, Dumo Sound, Solo Secret Sound. Esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu ungaphuthelwa mlaleli.
Injanji kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe naye walile ukunibezelwa u-2020 onzima wethula inzikizane edlalade walitha igama elithi Sidla Ismabilia. Ngakolunhlangothi abeZimbabwe abasekela izomculo labo abazange balahle imbeleko ngobunzima kuka-2020. Ithasha zindaba zeZimbabwe ezigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli i-K9 Studios. Umgcinihlalo walenkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekele ukuthi ule mali loba akalayo.
Kwamanje sikhethe sithatha bonke as long italenti likhona abantu bawuthanda umculo wakho sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda siyakufaka ebandleni sakhangela lolu ukuthi hayi kunenhlupho yemali abantu banalo italenti bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhuti nabosisi bethu abazange bethole ithuba because behlangane nenkinga zemali thina lapha into esazoyiqondisisa kulaba abatsha even labadala ma italenti lisakhona lisavuma iminyango evuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nxa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi ake siduduzane ngale eyothando lapha athi sithanda sami imamele. Melesukuzebene Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Singakethukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ohulumende weZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa usuqhamuke weleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.